Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphe lokho kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona. Benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sokubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube, ngitsho lezi gebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni?
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo zinenginengi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Sasikubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana le ndlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela renti. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.